ELiZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa engaqhubi kuhle nxa kukhangelwa intuthuko yabesifazana. Ilizwe leli likubanga lekhulu lamathuba amathathu 130 kuluhlu lokuqoqa ukusebenza kwamazwe ekulinganiseni amathuba abesifazana labesilisa emhlabeni wonke jikelele, iGlobal Gender Related Development Index. Lokhu kuveza ukuthi intuthuko yabesifazana iphansi lanxa kulemithetho embalwa elizweni ekhuluma ngokuphakamisa impilo zabomama lokulinganisa amathuba abo labesilisa. Lokhu kutshengisa njalo ukuthi abesifazana bakuleli balokhu besasweleka kunhlangothi zenotho yelizwe lapho kuthathwa khona izinqumo ezimqoka kanye lokubeni insika yentuthuko elizweni. I-USAID ithi lanxa abesifazana abasebenza kwezokulima befika amathumi amane ekhulwini 40% abalamasimu kumbe amapulazi abiza bona qobo lwabo bayingcosana nje engafiki ithumi ekhulwini i-9%. Umqondisi we-USAID kuleli unkosikazi Melissa Williams uthi ilizwe alinyeke lazitshaya isifuba ngengqubela phambili ebakhona nxa besifazana belokhu beswela bephila impilo yokuncenga labo abalemali. Uthi intuthuko ingeke yabakhona anduba zonke inhlelo zikahulumende kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa ziqakathekise ukuphakamisa impilo zabesifazana. Uqhubeke esithi kwengeza amathuba abesifazana kanye lokubapha amathuba okuzimela yinsika yenhlelo zonke ziye-USAID kwiminyaka le ngoba ingcwethi kwezentuthuko sezikubona ukuthi intuthuko ebambekayo elizweni ngeqala ngokuphakamisa impilo zabomama.
And one of the big principles under that is a girl and women-centered focus. I think that's important as a starting point. Zimbabwe, as you may know, had a great health system in the past, had some slide, but is rebuilding. But one of the challenges that Zimbabwe faces is very, very high maternal death rates.
Unkosikazi Thungi Mzeche, owenhlanganiso ye-Hope for a Child in Christ, uthi nxa kukhulunywa ngentuthuko epheleleyo elizweni, kumele kukhulunywe ngokuphatheka kwabomama okugcweleyo lapho kuthathwa izinqumo ezimqoka ekuphathekeni kunotho elizwe, hathi njengezisebenzi kuphela, kodwa babe lelizwi ngokusetshenziswa kwemali abayitholayo kanye lokuvikelwa ngumthetho nxa kudingeka.
Nxa sikhuluma nge-development sikhayele omama kumbe ngathi inguquko, sikhayelela ukuthi abomama babe lamalungelo okuthola i-information kumbe ulwazi mayelana ngento eziba-affectayo, bebele access to ama-resources, bephatheke okumeaningful ekwenzeni ama-decisions kuma-communities abo, bengabi ngabantu abasalela muva.
Nkosazana Precious Simba wasungula inhlanganiso yokunakekela amantombazana, i-Girls Development Initiative. Uthi uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa ezidinga ukuthuthukisa amazwe kumele zifake omama babeyinsika yayo yonke imizamo ngoba nxa besifazana bethe baphumelela basukumisa imuli yonke.
When we empower women, when we work on women empowerment, all the other issues become easier, should I say, ukuthi siwa achieve. Ngoba omama are central. Nasikhangela even endabeni ye food security. Omama, they spend, we have noticed statistically ukuthi omama spend more time emasimini than abantu abangobaba. So kusho ukuthi nxa singafaka imali sibafundise entweni lezi zokulima, it means ku-food security la sinama gains.
USimba wengeze esithi kuqakathekile ukuthi inhlelo zentuthuko ziqalise kumankazana amancane ukuze enelise ukuya esikolo abe lakho ukuhlela ikusasa yawo. Uthi ngaphandle kokuswelakala kwemali yokuhlawula izikolo, ziningi izizathu ezenza amankazana aphume esikolo masinya ezigoqela ukwanda kwemisebenzi yangekhaya, ukuswela isikhathi sokubala kanye lokwetheswa imithwalo yokunakekela imuli besesebancane.
Nxa sesikhangela abantwana abangamankazana kakhulu sibona into izinto ezinjengeze umsebenzi wasekhaya. Kungaba nomsebenzi omningi ikakhulu nxa imuli lana kungela abazali, nxa abazali basegoli. Umntwana oyinkazana uyagcina esegcina abanye abantwana even though yena engaso umntwana omdala khonapho, ngicina segcina abanye, senze ukuthi abanye behambe isikolo, ebona ukuthi ama-informa ayiniwe, ebona ukuthi imali ethunyezwayo uthenga ukudla. Yikho nxa senza umsebenzi wonke lo isikhathi sokuthi eyesikolo cina sesiswele ngasahambi.
Unkosikazi Nesiya Dlamini oyisakhamuzi uthi ilizwe alinyeke layandawo nxa amantombazana eqhubeka ephuma esikolo ayekwenda esesemancane aqale imuli engazi lokuthi azazondla ngani. uthi kuswelakala kwenhlelo zokuphathisa amantombazana yikho kwenza ilizwe lingayindawo njalo lenhlelo zentuthuko ezibakhona zingakhanyi lapho eziyakhona ziphela nje njengamazolo ngoba zingaguquli impilo zabesifazana.
Abantwana bangena kuma-marriages bebancane, into ebangela khona khona ukudubeka kaye esikole usehlezi ekhaya uvuke kuseni zonke isikhathi ubhoda khona kaba yanga esikole khona ukuyana kwenza abantwana bangene entweni ezingalunganga okokuthi uzabona ukuthi imendo imitshado yakhona miningi kakhulu yabantwana.
Lanxa ziningi inhlanganiso ezidinga ukuphathisa abesifazana lamantombazana, iningi lazo zisemadolobheni zichiya basemaphandleni okuyibo abadinga uncedo kakhulu lokuzithuthukisa. Iningi lenhlanganiso lezi lalapho zithe zaya emaphandleni zifika ziphathe inhlelo zeminyaka emifitshane kuthi imali yalolo hlelo iphela izakhamizi zisale zibambe isisila inyoni siphaphile. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.